Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 26 kumpalakazi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
akula sizathu sokubana amabhasi engafakwa ama reducers lawa speed nxa kuyikuthi kusegcekeni ukubana isiqubu yiso esibangela ama accidents la endleleni emgaqweni.
Uhulumende uthi uzimisele ukwenza konke okusemandleni akhe ukusebenzisa umthetho wokufakwa kwemitshina etshengisa isiqubu semota ezithwala abantu ezigijima ngaso ukwenqabela ingozi zemgwaqweni. Ukuswelakala kwempahla izitolo kanye lamafutha emota kuphazamise ukuthakazelelwa kosuku lwekhisimusi edolobheni lakoBulawayo. Inzalo yakogodlwayo esihlala emagumbini yamano omhlaba ezekukhefu lekhisimusi iqoqa umcimbi wokukhulumisana ngentuthuko yalesi siqinti kusasa mhla ka 27 kumpalakazi eAvoca Cultural Center. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi uzimisele ukwenza konke okusemandleni akhe ukusebenzisa imithetho ebalisa Stage Child Instrument 129 womnyaka ka-2015 okhuluma phezu kokufakwa kwemitshina etshengisa isiqubu imota ezithwala abantu ezigijima ngaso ukwenqabela ingozi zemgwaqweni. UMavis Kamose uthulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende uthi kunengi asakukhangela emizameni yakhe yokulondoloza impilo yabahamba ngezimota ezithwala abantu okubalisa ukusebenzisa lomthetho we-SI 129. Umphathintambo ogatsha lwezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku, uMnumzana Kazembe Kazembe, ulandisa ngosekuthe kwenziwa nguhulumende ukusebenzisa lomthetho we-SI 129 kuze kube khathesi.
Zikhona ezinye indlela ezingasetshenziswa okuyikho abogatsha lolu baphakathi kwakho. Umzekeliso yikuba ingabekwa limitshina, kube le mitshina njalo ebonisa ukuba imota yinye ngayinye ikuphi kwendawo kanye lokuba igijima ngesiqubu esingakanani.
Kodwa abenhlanganiso ephatheke emikhankasweni yokulwela ilungelo lezihambi eye Passenger Association of Zimbabwe, PAZ, bathi ukuphuza kukahulumende ukusebenzisa imithetho efana lowe-SI 129 osuleminyaka emithathu wethulwayo kungokunye kosekubangele uqonga kwenani labalahlekelwa yimpilo labalimala engozini zemigwaqweni. Isikhulumeli sale inhlanganiso ye-PAZ emhlubulweni weMandebeleni, uMnumzana Nobert Mafu, ulandisa kabanzi ngalokhu.
Akula sizathu sokubana amabhasi engafakwa ama reducers lawa speed nxa kuyikuthi kusegcekeni ukubana isiqubu yiso esibangela ama accidents la endleleni emgaqweni. Singaqathanisa lokubana ma sikhangela kulizwe laseRwanda uzafumana ukubana bayafaka ama speed reducers lawa asehlisa izingozi ngesibanga esingaba ngamashumi amayisithupha ekhulwini.
Uma futhi abameli bezigaba edalele parliamente balomlando ukuthi baphume lomthetho osekela lokho.
Bakithi abantu bayaphela kodwa abantu abakhanda imithetho bekhona. Imithetho kayikhandwe ifakwe njalo isebenze. Abaza kwehluleka kuyilandela leyo mthetho baboshwe bafakwe ezintolongweni.
UMnumzana Evans Shaba isakhamuzi sakoBulawayo yena ukhala ngabachayeli bezimota ezithwala uzulu athi benza umathanda emigwaqweni besephula imithetho.
Sicela abachayeli bamabhasi balandele imithetho emigwaqweni.
Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eye abameli Human Rights Network bona bakhuthaza uhulumende ukuba aphange awusebenzise lomthetho obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yamagqwetha le. Umnumzana Tinei Mkwewa ulandisa ngalokho.
Emazweni athile afana labo United Kingdom, ama public transport banikwa umlando ukuthi bawufake lo mchina ozayenza ukuthi imota ayidluli ispeed limit.
Umkhweba uthi alomsebenzi omkhulu amalunga edale lephalamende ukufuqa uhulumende ukuba enze okumele kwenziwe phansi kwalomthetho.
Kumele iparlamenti ibize uminister we-transport, road and infrastructure ukuthi imbuze ukuthi kungani lokhu kungalandelwa. Njalo kumele ukuthi kube lobudlelwano between i-Ministry of Transport lamaphoyisa wona ama emgwaqweni ukuze kwazakale ukuthi yini kungenzakali.
Abe Traffic Safety Council of Zimbabwe, TSCZ, bathi phose isilinganiso sokungamachumi ayisitshiyagalolunye ekhulwini sengozi zemigwaqweni zibangelwa yikuphosisa kwabantu. Bathi lokhu ngokubalisa ukugijima ngesiqubu esiphezulu okwedlulisa amalawulo ikakhulu bamabhasi, ukuthatha izinqumo ngesikhathi esingafanelanga kanye lokutshayela ngendlela elobuchapha. Abephazi bathi balethemba lokuba imiphefumulo yabantu ingalondolozeka emigwaqweni nxa ungasetshenziswa ngendlela lomthetho SI-129. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lifisa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Iningi lezakhamizi zemaphandleni, ukuswelakala kwempahla ezitolo kanye lamafutha emota kuphazamise ukuthakazelelwa kosuku lwekhisimusi edolobheni lakoBulawayo. Intatha yezindaba yethu Joseph Njanje usipha lolu daba.
Isizalwane sedolobha nakobulawa esebenzela elizweni lase-South Africa unobuhle Ndlovu uthi usuku lwekhisimusi lufike lwaze lwedlula engalubonanga ngoba itshone emzileni okuthenga amafutha emota.
Akunzima lo nyaka, ikhisimusi enjangaze ngiyibone. Akula lutho, akula nto ezimashopu. Mina nginje khonapha izolonqeda ilanga lonke nilayineli fuel. Ngalayina kwaze kwaba ntambama lokuthi ngithole dololo. Hayi, into enjangaze ngiyibone kubi.
U-Ashley Mahlaba yena ohlala elokishini lenkulumane uthi ikhisimusi yakulezi nsuku ivele isiyehlukile kule yakudala ngenxa yesimo sezomnotho esingamanga kuhle.
Ikhisimusi hayi ayisafani lakudala kodwa akwehlukene heyi izinto ziyabhela. Hayi izinto zakhona phina zisatholakala njengakudala lapha nithi sasikwazi ukuthi hayi ngoma-24 sitaba umzunwelanga enkomponi yami so hayi into zakhona vele azisafanani vele. So kuthule kuthezwi amaredio asakhalakhali kathi.
Ukudwela kwentengo yezinto yiso isizathu esikhulunywa nguJane Mthupha esokuba kungani engazange ekhwabithe ikhisimusi yalo nyaka.
Ikhisimusi ibibhowa shemu. Ibibhowa loba sikwejise sibili sikwaze kwatshaya u-12 kodwa hhayi ibingamnandi shemu. Ukudla yonke into nje esingelakho. Imali asilayo, ukudla kukhona kodwa kuyadura.
Usanele Moyo laye uthi akazange vele azihluphe ngokunaka usuku lwekhisimusi ngoba engazange yenelise ukuthenga ezimnandi.
Hayi, mina ikhisimusi angiyibonanga vele. Bekulilanga nje lifana lamalanga wonke. Bekungela kudla, kungela manzi. Izinto zangkhona zithengeke ezitolo ziyadura. So vele hayi ikhisimusi asiyibonanga vele sitshona esilele kuphela.
Ukholenari yena uthi ubelulungisele waphelela usuku lwekhisimusi kodwa usuke wasephazamisa ukungezwa kuhle.
Angiyakholisani ngibulawa yisisi. Okunye kwade kukhona ngizame ukuncengisa ususiya ngoJanuwari up to November lokhu ngigcina mbijanabijana.
UNothando Sibanda osebenzela elizweni leBotswana uthi ikhefu lekhisimusi isikhathi sokuba bezophumula besekhaya. Kodwa lo nyaka yena akakakuthodi ukuphumula ngoba elokishini lemagwegwe lapho ahlala khona amanzi etshona engekho etholakala phakathi kobusuku.
Izinto ziyadura, lezi ezikhona ezincane ezikhona ziyadura. Ama-vegetables akukho, amanzi siyavalelwa amanzi for 3 to 5 days akunamanzi. Sesilethelwa amajojo, sigijima namabhakede sisedrobheni sibhadala amarendi. Hayi, akukho right lokhu.
umasipala wedolobha lakobulawayo uvuselele uhlelo lokuvala amanzi kwamanye amalanga ngoba isithi yamazinga amanzi yasendaweni yemagwegwe reservoir aseyehle kakhulu. Ukusilela kwemali yembangela enkulu edale ukuba uzulu engenelisi ukuthakazelela usuku lwekhisimusi ndawonye lokungatholakali kwamafutha ezimota njengoba imizila endaweni ezithengisa amafutha ihlala iludwendwe. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Iningi lezakhamizi zemaphandleni liyehlulekile ukuthakazelela ilanga lekhisimusi ngenxa yokoma, ngenxa yokungami kuhle kwamnotho welizwe. UAlbert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Emaphandleni uzulu uvame ukujabulela ilanga lekhisimusi ngokulala izifuyo, atshaya amarediyo kuthi ezitolo kuphithizele, abatsha labadala bethakazelela leli langa. Kodwa lapho sivakatshele enyandeni eGwanda North ngelanga lekhisimusi bekuthule kuthe cwaka kuthi kweminye imizi abantu bebezilalele ngaphansi kwemthunzi ungeke utsho ukuthi lilanga lekhisimusi. Umnumzana Dennis Moy oyenyandeni uthi lonyaka ilanga lekhisimusi lidlulile nje.
Sinanzela ukuthi izinto ziyadura, abantu abaningi abenelisi uyathenga izinto nje, abantu bemaphandleni, abantu abaningi asisebenzi. Badlala likhisimusi kodwa sayidlala nzima, sabhokodla ukuthi kulelanga nje likhisimusi elikhona.
Amazwi akhasekelwe ngesinye njalo isakhamuzi senyandeni unkosikazi Mili Mpofu othe ukuqonga kwentengo yempahla kudale ukuthi behluleke lokuthengela abantwana izigqoko zekhisimusi.
Izinto kazithengeki sibili kusehlule ukuthi abantwana sibaphethe. Hhayi, sifisa ukuthi kube le nguquko ngomnyaka ozayo kutshintshe, ngoba lesi simesikiswa sibuhlungu kakhulu. Asisijabulisi sibili, sibuhlungu.
Umnumzana Stanley Mathe uthi lo nyaka ikhisimusi bayidingeka kubo makhelwane.
Hhayi, ikhisimusi yalo nyanga siyabe siphonga ukuthi bona labo makhelwane abatholileyo sihambe siye phongudla sindawonye. Zithi uhulumende alibana uyasikhumbula ngokudla ngoba sisenzilendlala.
Umnumzana Special Dube uthi kungasibantwana abasebenza kwele South Africa belizadlula njengawonke amalanga ikhefu lekhisimusi.
Amalungiselelo lapha silapha thina sedlule, so ukusincedisileyo yingathi yibo abantwana abangavele abasebenza khona legodi ababuyileyo, yibo nje ababuye lokuyigrosari.
Lobanje iningi belikhala intandane labagugileyo abafika amathuma ezithupha bathole izipho ezijeneyo abaziphiwe ngunkosazana Saneliso Dube osebenzela kwele South Africa. UMadubo lesifiso sokuvula umuzi wentandane uthi ukhathazekile ngenhlalakahle yalaba bantwana emaphandleni.
Abantu abathola izipho namhlanje ba 56 to 60 masisihlanganisa labo omkhulu abathole izipho zekhisimusi, especially intandana sipela abantu ozozinakekela. Nami ngithi ndlulisa uthando lwami kuzo.
Ukusilela kwamafutha ezimota kudale ukuthi abanye abafana lomnumzana Ngqabuto Mpofu bedluleke ukuyabona izihlobo labangane ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Ungakhangela siphakathi kwamalanga ukuthi ngabe abantu bagijima kakhulu besiya lapha abaya khona ngenxa yesiwela, akusekho kuhamba, abantu sebefakile. Ungakhangela mina bemvele lami lo hambo lwami kodwa lukhansilile ngenxa yokuthi sengizwela amafutha. Abantu baphambanisekile enhlelweni zabo eziningi, abasazi ukuthi bayenze kanjani.
Abalezimoto ezithwala uzulu bakhweze imbadalo yabo ngokuphindwe kabili kusukela ngomvulo, okudale ukuthi iningi ebelilesifiso sokuvakatsha lidedele emuva. Ngimele iStudio 7 ngisenyandeni, ngingu-Albert Ncube.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz.
Inzalo yakogodlwayo esihlala kumagumbi amane omhlaba eze ukukhefu lekhisimusi isiqoqe umcimbi wokukhulumisana ngentuthuko yalesi siqindi sefilabhosi kusasa mhla ka-27 kumpalakazi e-Avoca Cultural Center kulindawo. Bafuna ukuxoxisana babonisane ngokuthi kambe bengathuthukisa njani lesi sigaba ukuze siye phambili kwezentuthuko. Omunye wabaxoxela umbuthano ngumfundisi Nkululeko Chuma ochasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayenze lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Umcimbi ozenziwe Avoca Culture Center eFilabus, iveli Avoca Culture Center yindawo eyakhiwayo ukwenzela ukuthi abantwana bakogodlwayo babuye babuthane balungise izinto zakogodlwayo. So lo mcimbi uzaqala uzoba lamahlandla amahlanu. Khulume ngehlandla lakuqala. Ihlandla lakuqala kuzawuthiwa yigodlwayo development forum kumbe godlwayo development indaba. Igodlwayo development indaba sizabe sixoxisana ngamaqhinga okuqhuba intuthu kogodlwayo. Kusiba nezinqumo ezizabotshwa ezizasuka lezo zinqumo kuproduce i-document ezahanjiswa ekhanselini, ihanjiswe ku-DA, ihanjiswe kuma-MP, ihanjiswe ezinduneni, ihanjiswe kuwonke ama-key stakeholders kwenzela ukuthi intuthuko yethu ikhanye ukuthi hayi thina singabantwana bogodlwayo nanko esifuna ukuthi sikwenze njalo sicela isibusiso. Izathi lelo hlandla selivile legodlwayo development indaba lapho esizabe sibe zikhulumi khona zikhuluma ngokuthi kathi intuthuko kuyini, what is development. Ezabintu izikhulume futhi zikhulume ngokuthi state of education bogodlwayo. Sizoba le presentation on education, sibe le presentation on health, state of health ukuthi ezempila kahle kogodlwayo kumi njani, sibe le presentation on ama livelihoods kati kuyini okwenza abantu baphile kogodlwayo, baziphilisa njani abantu kwinto okungenziwa. So sibe le presentation futhi on energy, climate change and renewable climate change and environment, kuyini okungenziwa alternative sources for energy. So ihlandla lokuqala leli ugodlwayo development indaba. Sibuye kuhlandla lesibili ezawo lihlandla lemidlalo, kuzadlala unobhutshuzwa ibhola, kudlale elokuqade labomama, kube lo mjako wamabhayisikili i-bike race. Lokhu kuzawe kuyikwenzela ukuthi abantu bahlangane babe ndawonye ngoba imidlalo yiyo vele izinto ezibuthanisa abantu, kanti futhi abantu bakugodlwayo bawuthakazelele. Kanti vele kugodlwayo kulama-soccer league labo-netball league. Soccer league igodlwayo, soccer league kule insiza soccer development league. So indifa u-GSL kuyadlala ibhola khona phana, kuyathuthuka abantu abatsha bethola amathuba okuphila nokuzithuthukisa. Kukanti kuzasekuqedeleni hlandla sesingena lapho kunikwa khona ama-awards. Kuzabe la ama-awards anikwayo abenziwe kuhle, kanti vele igodlwayo soccer league iqoqile kulama awards abo kuma-sponsors balothile ama-sponsors ama-awards, i-Triple M, omaranda, amajanki, mavuna, baya bekhona ama-sponsors benazelela futhi ukuphumelela igodlwayo soccer league. Lihlandla lesibili lelo. Elesithathu ihlandla kuzaba lihlandla lokuthi sesinazelela abantwana bakogodlwayo abayenze kuhle ezintweni ezithiyeneyo, kumidlalo ethiyeneyo, kumahlandla athiyeneyo, kuma-different disciplines. Umnyaka uqala usiyaphetha, enyakeni edlileyo sifuna ukunazelela abantwana bakogodlwayo abayenza kuhle lihlandla lesithathu after imidlalo. Sibuye kuhlandla lesine kuzaba kungalihlandla lokuthi kwesiwe abantu bedlelana ndawonye kuxoxiswana, abantu bedobha inyama kudliwa ngumcimbi phela kagodlwayo. Lihlandla lesine lelo. Hlandla lokugcine lesihlanu kuzawe kulihlandla lokuthi kudlala imidlalo, kusenziwa i-music. Kuzawe music gala, igodlwayo music gala, igodlwayo music extravaganza. Yikho lapho kulama-artist o-Jazz Maravino, omadlela, usikobokobo, obhamuzi, odivi, bonke abahlabeleli oqhatanzipho bonke bavabakeze abahlabeleli abalesidumo emathebeleleni elizweni bazabe behlabela ubusuku bonke lapho futhi kuzaba le toilet kuqale ukuxoxiswane abantu babe baningi babikele injongo yomcimbi. Lilanga elabe lelise kakhulu.
Kuqalisa isikhathi bani kuphela isikhathi bani?
Sikukhangelela ukuthi ihlandla lakuqala lizaqala ekuseni ngo-9. Kuzaze kutho ukuthi kuzaze kuse ngoba ihlandla lokucena le-music, i-music gala, izaba lihlandla lizokuzaba khona ubusuku bonke kuhlatshelelwa abakuthiwa amaculo. Ilandelele inkulumo ezakhulunywa kusasa, izinqumo ezabutho kunjwa kusasa. Asishanga nenjengesikhukukazi sigola abantu abaso. Sizabe silazo izinduna zethu ubukhokheli bethu. Sethi gwaqa eyavoka kanti abanye lilandelele kuFacebook, kubo-Twitter, sizazama i-live streaming kuFacebook. Hambani ku-Facebook page ethiwa umcimbi kagodlwayo. Sikhangele ibizo elithi Nkululeko Juma, sikhonaphana siqoqile umcimbi kagodlwayo. Asambenini sikhangele khonaphana sabe siliyazisa, isili-updata ngoba onke ama-proceedings abe senzakala.
Lo ngumfundisi Nkululeko Juma ovela kogodlwayo, omunye wabaqoqe umcimbi wokukhulumisana ngentuthuko yaleso siqindi. Ku-Live Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sikhangela okwenziwe izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngalesi sikhathi seKhisimusi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abeqembu labalwa becatsha abe-Islamic State bathi yibo abalelunga elithiye ibhomba emzimbeni elidubuke labulala abanye abantu abathathu emahofisini ogatsha olubona ngobudlelwano be-Libya lamanye amazwe omhlaba izolo ngelanga leKhisimusi. Udlakela olunje soluyimvama kwele-Libya kusukela ngomnyaka ka-2011 kubulawa owayekhokhela lelo lizwe uMuammar Gaddafi. Ukuzamazama komhlaba okwenzakala edolobheni leSicily kwele-Italy kuthiye abantu abangamachumi amathathu belimele lanxa engekho ofileyo kuleyo ngozi. Izizalwane seZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ezivakatshele ekhaya zithi zididekile ngobunzima bempilo lesimo somnotho. Iningi lithi ikhefu leKhisimusi belingamnandi njengenjayelo, ngakho bathi ukubuyela lapho abahlala khona sokubaphuzele. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda uxoxe labanye babo.
Behle ngobuningi betanyasa bevela kwamanye amazwe bezobona izihlobo labangane bathe benyathela kwele Zimbabwe bahlangabezwa ukuswelakala kwamafutha ezimota lentengo ephezulu yokuthenga impahla lokudla. Omunye wabakhala ngalobu bunzima ngumnumzana Themba Ncube osebenzela kwele South Africa.
Ngibuyile lapha ekhaya kobulawayo ngihlale eNkulumani kodwa ngisebenzela ngikhona lapha eSouth Africa njengabanye abafana ngiseJohannesburg. Bengithi ngibuye ekhaya lapha ngeke ngizame ukuthi sibone uKhisimusi ngayidlala emuli. Ah, mangifika lapha ekhaya ama challenges engabe ngihlangane lawo ngama challenges ukuthi imoto yami besithwala mzimu ukuthi sikwazi ukuvakatshela abanye ngendaba yefuel, ifuel iyahlupa ekhaya.
Omunye wabahlaba omkhulu umkhosi ngunkosazana Anastasia Kickings osebenzela England.
Akunzima shame Zimbabwe, this time Africa has failed me. Unzima ama zinto zikwelile, bafuna ama bond, bafuna ama USD nama rand, manje kunzima ukutholakala lapha. Yathamba namuhla $2 kusasa $15 difference angkhona vele ikhwela, so iphezulu kakhulu. Akunzima shame Africa.
Umnumzana Sipho Mawabeni wehle vela kwele Britane yena wehlukene labanye ethi ekhaya kumnandi.
Chisa, mina lokhu ngifikileyo ngifika on Thursday UK anyway. Njengoba ngilapha ekhaya lokhu ngihamba nje kuma private sectors, izinto ziyatshintsha lama kungakaphumeli ngaphandle. angithumba lalo liqale liboyile liphakathi ukuthi sekuphumela ngaphandle. Abantu abaningi ku-private sector baku-diaspora bayeze ekhaya kuyakhiwa i-construction ngani ukuhamba kahle. Le mgwaqo ngingabona emgwaqo from eGwanda usiya eKhezi kuyakhiwa bazama ukwenza ubungcono babo.
Omnonzana Nyoni kavumelani lo mawabeni.
Mbuyile lapha ekhaya elizini laseZimbabwe. Kumbi. Bethi zospenda Xmas time le family yami. Ayi manje lapha kunzima la. Tuza khona zadura ukutura nje la drink.
Kukhala kuze kukhalela abavela khona le Melika abanjengomnumzana David Ndlovu.
I-Christmas yami ayizange ibe mnandi. Ngoba ukudla kakukho akulalutho. Into zonke ezikhwelile akula into enhle yonke into iyalayinela. So sengicabanga ukuthi itikiti lami ngibuyele futhi le ngoba angiyiboni into engabe ngihlalele eZimbabwe.
Kukhala wonke umuntu imali iyahlupha. Amafutha ezimoto akatholakali. Njalo intengo zikhuphuka njalo nje. Ikhisimusi kwabaningi ibiziqandela nje. Ngiyimele isitudio 7 igama lango Ezra Jesus Banda.
Lo ka Jays Marabini ehamba lomkhosi lo Dumi Ngongola besithi ikhisimusi kudlalate labo elithi Ntunjambila silethemba liukholisile liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni we-Studio 7. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.